Ezindabeni zethu lamhlanje sokuludaba egudwini okwethulwe ngunkosikazi Grace Mugabe othi umongameli Robert Mugabe sokumele avezele uZulu umuntu ozangena esikhundleni sakhe angatshiya umsebenzi. Amabanja aphikisa elibusayo awe-MDC avumelana ukuthi azamanyana nesikhathi sokhetho. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Ngo-4:15 p.m. sixoxa ngokwethulwe ngunkosikazi Grace Mugabe othi umongameli Robert Mugabe kumele aveze umuntu ozathatha isikhundla sakhe engatshiya umsebenzi. Sizalethulela ezemidlalo kanye nezemiculo kuhlelo lwe-Woza Friday. Kulayitok lamhla sixoxa ngokuxokozela kubandla le-ZANU-PF okulabantu asebefuna isikhundla sikamongameli Mugabe ngamehlo abomvu. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp unombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.